Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7. Ngesonto mhla ka 4 kuNtulikazi 2024 ngisithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Bathi bazwa amakungakunga ukuthi mina ngiye-BC ngizama ukukhuthaza abantu ukuthi bahambe eHarare ngamabhasi ku-SADC Summit ukuthi beyetshengisela ungahamukeli ukukhokhela kukamnankabi.
Ummeli wewange-Central edalela ephalamende uMnumzana Daniel Molokele lo-Councillor Ellen Zulu wewange abangamalunga ebandla le-CCC bamenywe ngamapholisa lamuhla lapho abathi babuzisiswe kabanzi ngokuqoqa okutshengisela.
Bafuna ukuthi balokuze amanye amazwe wonke wabona iZimbabwe njengelizwe elibi ngazi ukuthi iyabopha abantu. Umntana akuqhabuye aphambi kwabantu kulabantu amidiyele singekele kumthaya ngenxa yokuthi kulabantu.
Kodwa uhulumende lamanye amalunga ebandla leZANU-PF bathi amalungiselelo okuqoqa umhlangano we-SADC aqhubeka kuhle elizweni njalo akwephulwa ilungelo loluntu. Siza kuzwa impumela yemidlalo yalamuhla njalo sixoxa lo Nobuhle Majika owayedlalela iqembu lama Mighty Warriors emdlalweni wenguqu yena othi usedlulisela ulwazi lwakhe phambili. Zonke lezi ndaba lezinye sizazizwa kuona lo umsakazo. Ummeli wewange Central edalela ephalamende uMnumzana Daniel Molokele lo-Councillor Ellen Zulu wewange abangamalunga ebandla le-CCC bamenyiwe ngamapholisa lamuhla lapho abathi babuzisisiwe ngokuthi bengabe beqoqa ukutshengisela na eHarare kusalungiselelwa umhlangano we-SADC ozaqhutshwa elizweni ngenyanga ezayo. Ababili laba babikwa bekhululwe lamhla kodwa baziswa ukuthi bengabizwa loba nini kungatholakala ubufakazi bokuthi kukhona abaqoqa ukukwenza. Abanye babo abambalwa bamenywe izolo ngamapholisa iwange njalo omunye ubikwa ubelokhu evalelwe esitokisini. Lokho kwenzakala abamabandla aphikisayo labalwela ilungelo loluntu besithi bayabotshwa mahlayana kwezigabeni zonke zelizwe kulungiselelwa umhlangano we-SADC njalo abanye lokhu bevalelwe. Ukuze sizwe okwenzakeleyo sixoxe loMnumzana Molokele.
Kuliqiniso ukuthi namhla ngicelwe amapholisa ewake i-CID Law and Order Section bebe labanye be-President's Office. So ngihambile khona le ndegqwetha elimphelekezekileyo khonale. Basuka khonale bathi bazwa amakungakunga ukuthi mina ngiye-BC ngizama ukukhuthaza abantu ukuthi bahambe eHarare ngamabhasi ku-SADC Summit ukuthi beyetshengisela ungahamukeli ukukhokhela kukamnankabi lapha eZimbabwe. So mna ngisengibathi ukuthi angazi ukuthi bakhuluma ngani ma befisa ukuthi nibatshengise ubufakazi babanitshengise. So bathi okwamanje asikakwazi ukuhamba nyani kodwa siyakhuthaza ukuthi ma ufuna ukutshengisela kulelungelo lokucela imvumo kithi emapholiseni sokusekela kodwa ungayenza ungela amapholisa awutshitshiswa kubopha.
Siyabona ukuthi ubulo-Councillor wakhona ngapho ewange bebelicabangela ntonye yini lo babili?
Kukhanya kulabantu abanye abephatha babanika amabizo ngoba izolo babopha omunye okuthiwa nguPrince Mkhululele esitokisini omunye futhi okuthiwa nguBrian Nyoni bamthathela ifoni khona bembisele namhla ifoni and then lalo uCouncillor uMazulu layo babili bambizile. So kutsho ukuthi kunabanye abantu abasebenza kathi ngoba banika amabizo ukuthi laba bantu yinomelele babuze kuna kulo promise yesitokisini angazi umbezisephumela ngoba igqwetha belisele khonale ngoba ngomthetho amapholisa avumela ukugcina umuntu for 48 hours ma befuna ukumbuzisisa ngodaba.
Igqwetha lenu ngubani?
kuthiwa uLinda Mthombeni usebenza nabakonkala but ucelwe iZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Libone ngani bekuyikubuzwa nje kuphela lokhu kumbe kulokuhlukunyezwa thile?
Indaba yakhona angiyiboni isebenzeka kuhle ngoba amapholisa amele alandele abantu abangamatsotsi mba amasela mba bayisigebenga. Thina esikuwezombusazwe kumele basitshiyise izindawo zombusazwe. So sokukhanya ngathi bona amapholisa asebenza umsebenzi wombusazwe ukuthi ni ma abantu befuna ukwenza into zombusazwe amapholisa sebengathi bantu hlango labo abayuhlangothi labo sebengathi labo ngabanye abembusazwe. So abafocus on ilo in order kulokuthi ni baphongulandelela amakuwa ezepolitics.
Soluphelile du yini lolu daba ukuthi seliqedelane lawo amapholisa?
Abantu basakhangelisisa udaba lakhona ngoba nomunye ufakazi bazasicela ukuthi sibuye futhi. Okwamanje kusuke sikhululile.
Lo umnumzana Daniel Molokele umeli weWange Central edalele ephalamende esixoxelaye ekhona le eWange. Kusenjalo uhulumende uthi amalungiselelo okuqoqa umhlangano weSATAC aqhubeka kuhle elizweni kodwa abathengisa izitaladini bakhala ngokuxotshwa endaweni abathengisela kuzo. Umnumzana Mbongeni Dube ilunga lebandla leZANU PF kodwa okhuluma ezimele uthi ngempela ilizwe lilungele ukuqhuba lomhlangano weSADC njalo akula kuhlukuluzwa kwabantu okwenzakalayo.
Mina ngiselupane ngikhuluma kunjenje ngelupane sihambe saye sakuwa eVictoria Home azange sizwe isehlakalo esinjengasaleyo. Siyakwazi ukuthi vele nxa kuzaba lemihlangano emikhulu njengaleyo abantu bona abantu balelwa amalungu abantu yibo futhi abafaka abantu ezingozini bebatshelela eceleni ukuthi bayayenza into ezingayisiyo ukwenzela ukuthi eleZimbabwe libonakale njengelizwe lewuhlupheyo. Kodwa bona yibo abaye betshotshozela abanye abantwana babantu abaphume bona njengabantu abalela amalungu abantu kube yibo abahamba bebe phambili bebe kupokanti.
Sikhuluma nje bakhona abe-CCC abedlula i-75 labanye abalwela ilungelo loluntu abasesitokisi.
EZimbabwe laba siyakwazi ukuthi vele nxa kuzaba le-program enjalo abantu bayabuthwa uyebulezathiwa bayatshengisele. So nxa kuzaba njalo i-government akumelanga ukuthi yekethise umthetho ngenxa yokuthi kuzaba labantu bemzini ababuyayo. Akumelanga ukuthi babopha abantu ngenxa yokuthi babuya abantwini. Umthetho uthale ngumthetho umuntu engaze awone ngqo lesingaki imela buthe. So ungayenza into engayisiyo ngaleso sikhathi oyenze ngaso kumele ukuthi nxa umthetho kumele uwalo kuze bayakuhamba beyefuna ekoti xa ukuthi kurong abawenzile. But andabona ukuthi abenzi bafuna ukuthi balokuze bayo. Amanye amazwe wonke wabona iZimbabwe njengelizwe elibi ngayo ukuthi iyabopha abantu. Umntana aqhabuya phambi kwabantu kulabantu amibhiyele singekele kumthaya ngenxa yokuthi kulabantu benzi.
Lo umnumzana Mbongeni Dube ilunga lebandla leZANU PF oyililunga lephalamende kodwa okhuluma ezimele sixoxelaye eselupane. Umongameli Emerson Mnangagwa usanda ukuxwayisa abantu ukuthi baziphathe kuhle phambilini kwalomhlangano njalo bengayangisi ilizwe okwagcizelelwa lugatsha lukahulumende olubona ngokwenzakala elizweni kodwa abanye bathi lokhu yikwethusela abantu. Uhulumende weNigeria lamhla uthe kufanele kuphele ukutshengisela kwabantu balelo lizwe abathi basola ukuwa komnotho welizwe ngoba ukubhikitsha lokhu sokulodlakela phakathi njalo uthi ngabezombusazwe asebekukhokhela. Ukutshengisela lokhu kuqaliswe ngolwesine olwedluleyo njalo sokugqekezwe izitolo kwabhidlizwa lempahla kwathi abezomvikela labo batshaya abantu kwabulawa abayisitshiyagalolunye kutsho abezindaba abe-AP. Amapholisa enyakatho yengilandi e-Rotentam abelokhu ephakathi kwemizamo yokwenqabela abalobandlululo kulelo lizwe abakade befuna ukungena ehoteleni elalabo abavela kwamanye amazwe abadinga ubuphepheli. Lokhu kulandela ukubulawa kwamantombazana amathathu akwaziweyo ngomunye okuza ngeviki edluleyo kwalimala abanye okuhle kwadala okungahlaliseki kulelo lizwe kubika abezindaba abe-AP. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaThaboka Ncube.
La mujer la justicia va a sabachar. Igama lami ngudaba kancube. Namhla sigoxa labatsha akade besemelika befunda okuchiyeneyo emakolitshini yemfundo yaphezulu phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Omunye wabo unkosazana Chiedza Mlingwa uthi uhlelo lolu lumkhuthaze ukusebenzela ndawonye labanye.
Na into esengibone lokuthi asiza kakhulu indaba eyokuthi ama networks, network building aqakathekile sibili empilweni, ngoba kwezinye isikhathi uyabucabanga ukuthi nguwe wedwa oyenza umsebenzi ofana nalowo owenzayo, and then bese kubuya uhlelo olufana nalolu olukuletha lapha, and then you realize ukuthi you are a whole network of ama young African leaders across the continent who are also fighting for human rights, democracy and good governance. So ukuhlangana labantu bona labo li exchange ama ideas kuyasiza ngempela.
Ubona ngani usuka lapha yiziphi ezizinto ongafuna ukuthi uyezisebenzisa emsebenzini wakho kumbe ongazi implementa nxa sikhangela ukufundulela?
Kuningi kakhulu. Ngibona ngani mhlambe into engaqala ngayo yikuthi kumele you must lean on your strengths. So as a leader, nxa ungumuntu ofuna ukulead in any kind of sphere, lean on your strengths, maximize on ama strengths akho ukuthi umaximize as well i-impact yakho.
Omunye njalo obekulolu hlelo unkosazana Victoria Gazi ukhuthaza abanye abatsha ukuthi bangene kuhlelo esifana lalolu.
Mina ngabakhuthaza ukuthi bengaboyesabela khatshana, abazame labo ukuapplya bengayesabeli khatshana. Xa befuna ukuncediswa sikhona, sibaningi abantu esesandlula kiyo iprogram le, ababuye sibancedise ukuthi kubhalwa njani, belungiselele ukubuza imibuzo yangkhona elandelayo. And nokuthi bengesabi, actually yiyo main takeaway yami ukuthi bengesabeli khatshana, bengabone ngani hayi mina ngikho good enough, bangcono kuyale bezame.
Ubona sengathi uhlelo lolu kumbe okufundileyo ukuza kuphathisa ukuthi wenelise ukuthi uthuthukise umsebenzi obuyenza?
Kakhulu. Mina ngilama business ami, but okunye futhi engikwenzayo ukuthi ngiyakhuluma kakhulu labantwana basesikolo, ikakhulu e-university, and then kwezinye isikhathi labantwana base-high school, and kulezinto eziningi engizifundileyo, even lama opportunities, even ukuthi bezofunda ngapha, konke khonokho ngizakwanisa ukuhamba ngiyebafundisa, ngiyebatshela lami engikufundileyo. And futhi la kuma business lami sengizaba ngumphathi ongcono kula before ngibuya la.
Umnumzana Njabulo Sandawana ngomunye wabatsha laba uqala ngokuchaza izinto akade engazikhangelelanga.
Ukutshisa mangela ukuthi e-America kuyatshisa njengalokhu, ngoba ngicabanga ukuthi njengoba ngivele eZimbabwe e-Afrika ngizakujayela ukutshisa, but ukutshisa kwalaba kungimangazile kakhulu, and lo kudla kwakhona akujayele.
So vele sidlani manje i-6 weeks le zonke lezi njengoba usithi ukudla lokhu? Hayi,
bengizipekele i-beans zami le-rice, into engizijayeleyo, kodwa bengisithi ngingahamba ngiyathenga ngithenga izinto engizaziyo. Ngakuyi-drinki ngithenga i-Sprite, ngawuhela ama-chips, into engizaziyo. Ngoba kwelinye ilanga ngahamba kwenye i-restaurant sathenga ukudla, ngayehlule ukudla, ngabhatala bani ngayehlule ukudla ukudla engakuthengayo, ngoba ukudla wakhona hhayi kwakungajayeleka.
Yikuyini owakuthakazelela ukwedlula konke owakubonayo lapha?
Ngingakafiki lapha ngakonektha lomunye umuntu othiwa ngu-Martin Jones, ule-studio e-Austin e-shoot ama-film, and yaba yi-experience enhle kakhulu, ngoba wangi-introducer kwabanye abantu asebenza layo, wanginika i-tour ye-studio lapho wakushutha khona i-remake ekuthiwa yi-Walker Texas Ranger. So ukuba kuset yonaleyo nokubona ama-actor kwakuyi-highlight ye-experience yami.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa labatsha abakade besemelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship, onkosazana Chiedza Mlingwa, lo Victoria Gazi, lo mnumzana Njabulo Sandawana. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngudaba kancube.
Siyabonga Thaboka. Okwamanje ngesizwe ke uGibbs Dube.
Sigcina masiva
wethu.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu siku zonke, namhla sixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu. Xoxa lapha ngolo othi uyinkosi uMulo Motapa, osefisa ukuthi ahambe labanye bakhe bayethethela endlelele lezinye indawo ezingani ziligugu ezintwini. Abantu baba Ngwenya, sawamukela uhlelo ba.
Sibingelela kwabudube kubalaleli bethu bonke, siphinde sibingelela kubasakazi bethu esibathandayo.
Ye, nantu udaba lapha Ngwenya, ungathi ngakhona.
Ubudube silizwile udaba lobaba obizwa kuthiwa nguMulo Motapa, angazi bathi nguTimothy bani, okuthiwa usevunyelwe iqembu elibusayo uXolo ukuthi makabuye ngapha eMathebeleland azokwenza lokho okuthiwa ngesilungu ama-rituals, okusho ukuthi ezofeza izinto zemikhuba abakubiza ngokuthi kuyikuqhuba isintu endaweni yakwelakithi enjalo nje ebizwa kuthiwa uyinkosi. Kanti sizakhumbula labalaleli bazakhumbula ukuthi thina sike sazama ngapha kwelamadebeleni ukuthi sibuyisele ubukhosi obabuvele bukhona. Uhulumende wathina akanayo indawo lapho umthethosisekelo okhombayo ukuthi kule nkosi. Manje siyamangala uhulumende ucatsha ngomunye nxa uminista esithena akazani nodaba lukaMulo Motapa ekubeni iqembu elibusayo kuyilona futhi elithi makeze ngapha. Lokho kusishiya sicabanga ukuthi mhlambe kulobugqili obudlalwayo, ngoba kwenzeka lokhu ngesikhathi lapha sibona umongameli ezisondeza ezinduneni zakithi ethi yena uzozama ukuthi kuzane ukuthi kulungise udaba lolu olumbhuqazwe lo okuthiwa igugu rawundi, bese sibona naye uMulo Motapa etuyeza lapha.
Kulokhu-ke ukuthi uMulo Motapa uyabuya ezenza imikhuba khonapha eMandebeleni, kambe ungathi lizakuphatha njani umtshani kakhulu?
Khona akwemukeleki, kodwa phela namandla abo basengakwenza kodwa akwemukeleki ngempela. Mina ngingasho ngithi bakithi siyisizwe, asisukumeleni simele amalungelo wethu, ngoba ngicabanga ukuthi nawo umthetho wezwe uyikhona lapho thona isizwe nesizwe sinalo ilungelo lokuthi sivikele amasiko aso. Ngokunjalo lathi sinekolelo ukuthi indaba kababa uMulo Motapa leyi ayibona ngathi ingenela endaweni engeyona yayo, ngoba nxa sikhumbula inkosi uMzilikazi nxa ifika lapha kayifikelanga kuMulo Motapa, yafikela kumambo esazi ukuthi uMulo Motapa nomambo bake baba nobumbano kwezokulwa, kodwa omunye usendaweni yakho omunye usendaweni yakho. Manje siyamangala zonezi izindawo lapha okwafika inkosi yakithi yaba lokudlelwana lamakhosi ewathola laphana njengomambo ekutheni kusetshenzwe even yezinto ezithinta isintu, ngoba kuthiwa kunezinkomo ezayiswa laphana endlelele inkosi izama ukuthi ikhunge amadlozi, namadlozi esizokuthiwa ayemukela kakhulu laphana. Manje namhlanje siyamangala nxa laba bantu sebefika lapha bezogxambukela, kutsho khona ngempela ukuthi baqonde khona ukubulala usiko lwethu.
Ye, nxa umuntu engabulala usiko lwakho kuyaba kusitshona
lokho kusho ukuthi ubulala wena uqobo lwakho, ngoba phela asikho isizwe esiba isizwe singenamasiko, isizwe nesizwe siyisizwe ngamasiko.
Manje bazavimba bethina abantu njengoba sikukhangele nje kuyeza phela.
Sicela kubaholi bethu ikakhulu labo abomdaba izinduna ukuthi bakunanzelele khona lokho ukuthi yebo kambe siyakwazi ukuthi ngokomthetho okhona babotshe izandla lezinyawo, kodwa isikhathi sokuthi labo basukume balwele okungokwabo, ngoba lokhu ngempela siyakubona ukuthi nxa ungazange uqatshelwe ekugcineni kuzogqibeleka kungabe kusaziwe ukuthi kwakulesizwe esizwe samahlaba esiZulu esifana lathi. Sibona ngempela kuqonde khona ukuthi sibulawa uqedo ngazo. Ngakho-ke siyacela ukuthi abaholi bonke, even bonaba abakuhulumende noma abasebandleni elibusayo, kumele bazi ukuthi bakhona phana ngoba besiyamela thina, besiyamela nesizwe sakithi ukuthi singabhubhi. Manje nxa kusenzeka kanje siyabona ukuthi isizwe sizaphela ngempela abantu bebuka.
Yelo-ke ngubaba uMbuso Ngwenya, incwadi kwezamasiko esintu. Sibonge kakhulu ungadiwa kusasa.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
siyahlangana kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamili nkomo namhlanje silomfundisi usenisibanda
namhla ngifuna sikhangele inhloko yendaba yokuba nxa silo Jesu akudingakali ukuba simengeze ngokunye kumbe sizame ukungezelela ngezinye izinto ngizafuna sibale kwabaseKolose ichapter eyokuqala iverse 17 sisehla siyaphansi ithi yona ingaphambi kwakho konke lezinto zonke zimi ngayo yona inhloko yomzimba olibandla iyikuqala izibulo kwabafileyo ukuze yona ibe ngeyokuqala ezintweni zonke ngoba kwaba kuhle kuNkulunkulu ukuba ukuphelela konke kukaNkulunkulu kuhlale kiyo lokuba ngayo abuyisane lezinto zonke ezisemhlabeni loba ezisezulwini enze ukuthula ngegazi lesiphambano sayo lapho Paul ukhuluma labaseKolose ekhuluma ngaye uJesu Christ yalandzelela ukuba kathesi inkolo yesiKristu sokugcwele inkolo eziningi emaceleni ezengeza kumbe ezibona ngani ukuza kuNkulunkulu ngoJesu njalo lokuba ukusebenzisa igama likaJesu kuphela kungani akwenelanga siyabona abantu sebefuna ukwengeza izinto eziningi emaceleni ezinye ezingancedi lutho manje lapho uPaul ukhuluma labaseKolose yabaqonqosela into eqakathekileyo njalo simbone ekhuluma labaseGalashe ebabuza ukuba kambeli lo yombani kwabaseGalashians chapter 3 uba kambe njengoba liqalise ngoKristu emoyeni selifuna ukwengeza ngezinye izinto ngemithethotheto eminingi ehlukeneyo isiKristu nguKristu isiKristu ukulandela uJesu kuphela uqobo lwakhe siyananzela lapho uPaul uyakhuluma ukuba uNkulunkulu wakwenza ukuba ngaye uKristu yonke into yakhe iphelele kuye ngaye uKristu wabuyisela wonke umuntu kuye ngaye uKristu waphelelisa yonke into lapha emhlabeni lasezulwini njalo ukubuyiselwa kwethu njengabantu kuNkulunkulu nguye uKristu akulokunye ngakho impilo yethu nxa sesiphila isiKristu lesi siphila ngaye uKristu lelizwi lakhe akudingakali ukuthi sengeze ezinye izinto emaceleni esibona ngani zingancedisa uKristu ngoba yonke into iphelele kuyiKristu kadinga uncediswa ngolunye ulutho awusoze uthole lutho kuKristu ngalabo budlelwane naye oba lobudlelwane loKristu uzwisisa ukuba uKristu uphelele igama likaJesu yilo leligama ngaphezu kwazo zonke izinto wonke amandla asemhlabeni asezulwini aphiwa uKristu njalo uKristu wathi yena elenge siphambanelo wathi sokuphelile lelali bale lithi sokuphelile wayesithi yena sembhadale ngaqeda yonke into ngakho izono zakho nxa uze kuKristu uyenelisa ukuzethula asuse yonke imithwalo olayo yena uKristu akususwa libandla akususwa ngumfundisi akususwa ngubethwa ngubani omkhulu kususwa nguKristu kuphela le ngilosa zisondeli khonapho nguKristu kuphela ekuYohane wathi kusambulelo wakhala ebona kunamabhuku okumele avule kwathiwana kufumana muntu ezulwini afunana muntu emhlabeni ongavula lawo mabhuku ngaphandle kwewundlu likaNkulunkulu kuphela ngaphandle kwakhe uKristu nguye owayefanele ngenxa yani ngenxa yokuthi nguye kuphela owazinikela impilo yakhe esiphambanweni wasigeza ngegazi lakhe akula gazi elinye njalo elingasindisa ngaphandle kwegazi likaKristu ngakho akudingakali ukuthi umbube le mhlatshelo umbube lezinye izinto emaceleni akudingakali igama likaKristu lelizwi lakhe liyanele akudingakali ukuthi welengeze ngolunye ulutho sasithandazene baba igama likaJesu siyathandaza ukuba namhlanje amehlo ethu abe kuKristu ongumqali ophelisa ukholo lwethu siyabonga njalo ukuba uKristu ilizwi ungulizwi owayevele khona ekuqaleni ozaba khona kuze kube naphakathi ngakho siyathandazela abalaleli bethu bonke abalaleleyo ngalesi sikhathi ukuba uJesu abe mqoka uJesu abe yinkosi empilweni zabo egama likaJesu siyathandaza amen
lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi usenisibanda thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
Wezemidlalo intathelizindaba yethu Joseph Njanji usethulela impumela yemidlalo edlalwe lamhla kusigaba seCastle Lager Premier Soccer League.
Iqembu leLenders liphakamile ahlala endaweni yesine ngalane nemiklomelo lelimiklomelo ngamachumi amathathu lesithupha ngemva kokunqoba elikwenzela iChegutu Pirates nge-2-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeBaobab namhla emini. Abahlehlele iqembu leBhosa ngonqobile Ndlovu kanye loAchford Fire. Umdlalo obuphakathi kweqembu leBulawayo Chiefs kanye leDynamos uphelezwe nguchibilobhanqa 1-1 enkundleni yeBaba Field. Ngasesakuva iqembu leBikita Minerals libe nguchibilobhanqa 0-0 leArinel. Iqembu leCapes United litshayele FC Platinum ngiyawani kanyanga seRufaro. Njalo William Manondo nguye ohlohlileyo wakhuphula inani lamagoli asewatshayelwe onyaka afika kuchumeli lodwa. Umdlalo obusenkundleni yeBata phakathi kweTel 1 leWange ufike emaphethelweni izindala zombili kungela qembeleni eliseyo ukulitshayela emambuleni. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga leyo mpumela yemidlalo. Kusenjalo uNobuhle Majika owayedlalela iqembu labesifazana elimela ilizwe elama Mighty Warriors emdlalweni wenguqu uthi usedlulisela kwabasakhulayo ulwazi lwakhe. Intatheli zindaba yethu Joseph Njanji usethulela alolu daba ngokugcweleyo.
Umajika udlalele iqembu elimela ilizwe leMighty Warriors kweminyaka edlula elijumi njalo obeyingxenye yabadlali abaphatheke kwimidlalo ye-Olympics eqhutshelwe kweleBrazil ngo-2016. Wekele ukudlala kuqembu lesizwe ngomnyaka ka-2018 njalo usele minyaka embalwa eqale ukuqeqetsha kodwa uthi kayekelanga ukudlala.
But in terms of ukuthi kuklabhu angaretire lokhu engisadlala ngoba kumnandi ukubafundisa lawo phakathi eground and bebona ukuthi umuntu lolaye impila efuna ukuyiphila ilula. In terms of coaching, ngithe bantwini abangabafazi asukumele phezulu ngoba kwakathethi ukhotha abangabafazi balutshwane. So asizameni ukuthi singayisabini ukuya kuma-courses, asambeni siyafunda kuma-courses, sitholeni even amaklabhu enala amancane yikho esisuka khona sifunda khona.
UMajika uqeqetshe iqembu leMpophoma Sports Academy elamankazana elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Women Soccer League.
2021 sikho sikhathise khona ukuthi sibe serious ne-team, sesibona sivele kuBulawayo Chiefs, sabuya ngapha iBulawayo Chiefs siswele sponsor sokuthi sponsor amankazana. Ngaphansi ukuthi sibuye ngapha sinele sithume abantu abangamankazana behamba nje ngeganga kube khona abantu abangakhona ukubasiza. And then ngiyephi because of futhi lo muntu engisebenzisana layo uJames Rugwebeme ngimthatha njengoba bami nguyongisusile emgwaqweni ngaphenduka kusport ngoba ngangasekho entweni zebhora.
UMajika ngudade wabo wabadlali abadlali kusigaba sePremier Soccer League abathi uMoses yena wadlalela amaqembu abalisayele Quellaton, iTriple B, iBulawayo Chiefs kanye leBantu Rovers kanye loGeorge Majika awadlalela iqembu leChicken Inn ukuqale ukudlala ibhola edlala elabafowabo labangane babo.
I-career yami isengaba kwebhola ngiqale ngisasemncane but that time bengingekho serious ngento in terms of i-sport and ma useprimary vele yinokuthi abantwana abangamankazana bebengakhanyekanga kakhulu. Mina ibhola ukuze ngiqale ukuthi dlala serious ukuthi sengisebhoreni I think 2002 ngiyangesiplayer lapho ngahamba khona ngisiya eScotland. Ngatholakala ndlala emgwaqweni, ngithe ndtholakala ndlala emgwaqweni then kwaba lomunye umuntu udlali wathabadi wambona ndlala ngayo ngabakhwama besephonga ukuthi kimi afuna ukudlala ibhora eseliyeyo wabe sithi kule team okumele ukuzoyidlalela iseyemfumbane.
Ngaphandle kokudlalela iqembu lesizwe uMajika udlalele amaqembu abalisayele Inline Academy kanye lele Midland State University. Usele minyaka engamachumi amathathu lantathu yokuzalwa. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukanike sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Umeli weWange Central edalele eParliament uMnumzana Daniel Molokele lo Councillor Ellen Zulu weWange abangamalunga ebandla le-CCC bamenywe ngamapholisa lamuhla lapho abathi babuzisiswe ngokuthi bengabe beqoqa ukutshengisela na eHarare kusalungiselelwa umhlangano weSADC ozaqhutshwa elizweni ngenyanga ezayo. Kodwa uhulumende lamanye amalunga ebandla leZANU-PF bathi amalungiselelo omhlangano weSADC aqhubeka kuhle. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni kusasa ukuthi labo abangenelisanga ukuthola uhlelo lwethu lakho kuya ebulenjeni kukheli ethi www.voaindebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.